Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 ngcwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokhu esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo, njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West. Lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584. Kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo. Nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugcile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxele nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obe ukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokhu ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lombhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengise ukuthi kabahambisani lalokhu esibiza sithi corruption, okungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumeni uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumeni uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengajengiseli. Abantu bagcine sebezihlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesi awuzange kwenzakale lokhu, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedane lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili, umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe lelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokho eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU-PF must go, bebalanda ezindlini belanda ama-journalist. Siyakugxeka kakhulu. Yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele lezanu PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo, uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. I-High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapholisa kwakumele aveze umthehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapholisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umthehiwa ongumzukulu womhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa ichefu. Umthehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Bathi kumele aziveze lapho achashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapholisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abajojozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowaye umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. UMthehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi uMthehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba lamhlanje ngenxa yamanxeba bazacela uManzi ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele nokuthi ubusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani umuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo ubuhlungu kakhulu akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans nokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Akuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kuwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khonoko.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
UMthehiwa yena uyiclient yethu, ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela achawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Thina singomathuma omathunywa kalampontshi. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu sefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADAKI le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories iSADAKI njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sekudliwa kaluklubhu. Hawu, abafowabo kambe bangamkhangela bathule, kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi kathi iSADAKI le AU izazingenele sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani. Njalo asingeke size simelele ukuthi babe babili babe bathathu. Angithi khonokho sokusuke kwenzakala yinto sokumele ukuthi ngabe iSADAKI kumbe AU isishwa isike yaishwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhulu
uzwe yiko kuqakathekile.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqweta elimela uTawanda Mjehiwa ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe. Le iStudio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkhomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. Uthi Metsa uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomidi elisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikisho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflegi yeZimbabwe. Okwamanje kesizwe amazwi enu yina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani, sarubonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa ngizale enkaya kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Sivotele umqondisi moyo. Kunini sivotele izano PF, sivotele omnanga kwabonke ochamisa. Ngamashona mosi bonke laba bantu. Sibavotela kungelalutho abasinaka ngalo thina eMandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amaNdebele ukuthi vukani. Vukani lonke lizenzele lani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabonga.
Ya ngu 04 khuluma eGezi Marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kwenzela ukuthi igovernment lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so nama socha namaphoyisa ngicabanga lawani sanda kukhona lokhu siyakubonga ukuthi bavimba abantu bengayo emsebenzini bahlale ezindlini yabona u 04 lo ikhesi Marinoha.
Ndivuka njani Studio 7 lawo abantu abakhona emakhaya abalaleli? Hayi mina ngivukile ngapha mina ngisibuke esigabeni semathebeleni North. Sorry into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngayo. Kanti njengoba kuthiwa lapha sikhulume lelo bayini kuphela singakhuluma indlamu ukuthi abantu bezana bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezana ngabantu esihlezi labo abantu esiphila labo ubona bathini ngomumo khona bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela kuzwakala ama-opposition party kuzwakala kuphela yo-order zwakala bona be-ruling party kati bona bathini on the ground sizwe sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali besizwa imibono yabahlali ukuthi kanti bona badingo
njalo futhi indaba yamaplazi kuba Mnangagwa mathi ubhadala belunga amaplazi uyenza kuhle kodwa sifuna ukuthi amaplazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo maye babhadala abantu labana kube kurayithi babhadala bebebebeledeki bezohlala futhi emaplazi yabo bethola imali yokuvusa amaplazi abo labantu abantu bephume emaplazini ngoba sifuna i-cold storage ivuke kube le nyama eziye emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali ma Mnangagwa engaxotsha abantu emaplazini hhayi siyamvotela uyahlala ekhona kananzeleli ukuthi into ewisilizwe liplaza kuphela abantu balemizi ngathi umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni noma sihlalisane wakhe so ku-right ukuthi thatha amaplazi ilizwe abalungu abancinge bakhomba side imali yabo lezo bevusa befaka ifensi ilizwe livuka abantu besebenzi.
Studio 7 yabingeleza kuba Studio 7 kubasakazi betalela msebenzi omhlaba senzelayo nami ngithanda ukuye ngiphosela amelizwe ku-Studio 7 mina inkosi uma ingangibusisa sibili nami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident mina umuntu wokuqala sibile kumbamba ngokufaka entolongo nomalala
ngoba yili khanda le corruption ikhanda le corruption igcwele kuye kanye ujaji omkhulu nene nguye ke umu corruption nene akukhulunywa ngenkohlakalo okukhulunywa ngomalapha ngingafaka yena strategy lesendilandela lothi igubha bona bobabili yibaba le corruption bokuqala yikho ze beyiveza i-corruption ngoba ele yibo yiwo amakhandla e-corruption bona.
Salibonani, salibonani umkhokheli okhulumayo. Bengicela okukhuluma nje into ezimbili lana. Bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama-mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise. Abantu uma befuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sobusuba sobalwa ukuthi-ke lana kubuswa ngenkani. Ubuswa ngenkani, amazwe onke siyabona ni betshengisela bekhomsothi into ethile abayifuni. Kwenzakala njani kunalokhu? Hhayi, kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho kurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifuniyo yini ukuze adonse amasoyisi. And futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasotsha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona khona thina sodwa. Ngiyabonga.
Salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela. Mina ngungwenya. Ngiye ngicele lapho ukungena ehlelweni luka Studio 7 lapha ku Live Talk. Ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona imihlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze nami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokho engiyabe ngikubeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona.
Ya nibasakazi bethu baka Studio 7 okhulumayo ngundodana Ndlovu eKhajibhake eGarikayi lapho ngapha nje khona khona omunye unesi. Mina umsebenzi wami wasakazi ngikhapenta, ngisebenzela kakhulu ezindlini. Izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwabanjwa khona ikorona esithina ngizomfakela isivalo uthenga isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona phana. Hayi, ninganzange ngavumelana nakho, ngiyalile sibili, kodwa ukwala kwami ngithe anginamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu. Lami ngisezama ukunqabela impilo yami, kodwa hhayi, ngibonile sibili ukuthi ikorona abayithathi serious.
Masakazi weStudio 7 ngiyalibingelela nabalaleli, ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu. Ngisithi qhubekani senza njalo likhuluma umsakazi wolokho. Bakithi siyakhuluma ama-recorded avula, siyacela zihlobo zethu ukuthi lalo bazibaningi lathi kuphela leke lithi chacha okwethu lapho. Hhayi, asila amaningi isikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani PF. Bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu kubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu round. Besicela nje sife ukufa yikufa, ukubhubha yikubhubha. Bantu beZimbabwe, asikhipheni umbuso weZANU PF. Sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantwa bethu, bathwele nzima eZimbabwe, siphandle sithwele nzima njalo nje. Akulunge lethilizwe kanti ngelinjani ngani? Kade besicela ukuza imali ezidoletha phandle kwamazwe ukuthi kathi ziyakhupha isikhwama sezanupilo lesi sivuza esingathungwanga, ayisesikhathele bantu. Abesicela ukubana umbuso wezanupilo ukutshintsha, kathi wenza umuntu ungela ngitho kukwadwa okokuthi thiwa iyenzile. Asikhathele bantu, sidiniwe. Ake zame ukuthi bantu beZimbabwe sikhipheni iZANU PF. Ngiyabonga. Mankala naseBotswana, ngikhuluma ngila eBotswana.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Inani lasebele gcikwane le coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine, 4.7 million. Labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamachumi amahlanu, 155,196. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani.
Ya, umama we-COVID-19 ngapha hhayi kawumuhlanga sibili.
Zawumasaka ukukhanya igciwane leliyamemetheka sibili ngesiqubo esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvulo wona lo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama-mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni ze-public. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna ama-mask soze sebefanele bawagqoke. So umama lowo mubi sibili kakhulu ya asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe konke nje le ndawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa kuningi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwayo nalesizini kwale kwakhansilwa sibili okuningi-ningi okunjengama-parks, ama-parks lawa akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hhayi, okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa ke kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Lo lwethu lwanamhlanje othi besikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe elimele uTawandamu Jehiwa umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Selugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.